sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 23 Ncwabakazi 2022 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyabona abantu bazama ukuqoqelela khona lokho okuncane abalakho abakusebenzeleyo baphamise ekhaya ukuze baphinde bafike bakusebenzise ngale. Abantu abale madlana zabo ikwenza into ezinjengokugebha imigodi ukuthi amanzi wathole kalula.
Sebeqalile ukulungiselela ukuphindela eZimbabwe abahlala kwele South Africa kungenxa yokusela sokwesabela impilo zabo labo abalama permit ohlobo lweZimbabwe exemption permit.
Ufaka iqualification engekho kuconstitution engekho even kuelectoral act indlela engaqondanga leyo ama regulations afakwa yiZEC kafanele angaphikisani nesisekelo sombuso iconstitution kumbe umthetho weelectoral act.
Amagqwetha alwela amalungelo oluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athi asesiya emthendandaba ukuyaphikisa isinqumo seZimbabwe Electoral Commission ZEC esokukhweza imbadalo yabafuna ukuncintisa kukhetho luka-2023. Kuthi-ke lamhlanje izizalwane zeZimbabwe labezombusezwe bebethe gwaqa enkonzweni yokukhumbula umoyo umnumzana Gibson Sibanda lomkakhe unkosikazi Zodwa eyenzelwe e-Fidelity Building ngoBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulomsakazo. Sebeqalile ukulungiselela ukuphindela ekhaya abeZimbabwe abahlala kwele South Africa kungenxa yokwesabela impilo zabo. Labo ke ngabala ama-permit ohlobo lweZimbabwe exemption permit azakwesulwa ukusebenza ekupheleni kwawona lo umnyaka. Uthuso Khumalo weStudio 7 usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi sekusele inyanga ezine kuphela ukuthi amapermit ohlobo lweZimbabwe exemption permit ZEP aphiwa izalwane zeZimbabwe esiphose sifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili 178,000 aphelelwe isikhathi. Abanye beZimbabwe laba bathi sebelungiselela kubuyela ekhaya ngokwesaba okukhulu. Ugatsha lwendaba zasekhaya lusanda kubhalela abaqatshi incwadi lubatshela ukuthi baqaphele ukuthi kule zisebenzi zabo ezilamaphemithi la ungafuzanga siqhubeke sisebenza nxa zingatholanga olunye uhlobo lwamaphemithi. Emaphepheni aphanyekwe lolu daba emthethwandaba luthi kulabantu abazinkulungwane ezisithupha kuphela 6,000 asebefake izicelo zokuthola olunye uhlobo lwamaphemithi. Lolu gatsha luthi alubuyele emuva ngokwesulwa kwamaphemithi la kungakhathalekile ukuthi kule nhlanganiso eziphikisana lalokhu emthethwandaba. Ngakolunye uhlangothi amaqembu alwela ukuthi abokuza laba babuyiselwe kubo lawo aqhubekela phambili ngemikhankaso yokuxotshwa elizweni kwalabo abangalancwadi esemthethweni. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Greatman Mkhwebu uthi sebezithole sekufanele ukuthi balungiselele ukubuyela ekhaya ngoba kuyacaca ukuthi kabasafuneki kwele South Africa.
Ngiredi ukuzibuyelela ekhaya ngoba ngina problem nginomuzi wami, ifamily yami la ivele indinga isikhathini esiningi ngekho duze layo. So mase ngisekhaya mhlambe ngizakwazi ukuthi ngibone amanye ama-mistake ngilungisele lapha nalapha. Yes, khona kuyinto le isifikele impela isiphuthuma ukuthi ezinhlelo zethu besingakaqedeki othize nje ezempilo ukuthi masifike ekhaya sikwazi ukuthi senze nani nani.
Le into egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe unkosikazi Mercy Mvundla yena othi loba bengazi ukuthi bazaphila njani eZimbabwe amathemba okuhlala kuleli aqhubekela phambili echabalala ngakho iningi selizilungiselela uyaphila eZimbabwe.
Ngiyabona abantu bazama ukuqoqelela khona lokho okuncane abalakho abakusebenzeleyo baphamise ekhaya ukuze baphinde bafike bakusebenzise ngale. Abantu abale madlana zabo ikwenza into ezinjengokugebha imigodi ukuthi amanzi wathole kalula, ukuthenga izitofu zehasi ukuthi bakwazi ukuphila kalula, ukuthenga amasola, ukuthenga amafriji asebenzisa igasi.
bakhona ngabe sebezimisela ukuthi lo banje ama permit abo angaza phelelwe isikhathi baza qhubeka bezamela impilo kwele South Africa. Kodwa kiningi lalabo lalo selethuswe inkulumo esanda kwethulwa isikhulumeli sebandla libusayo ele African National Congress uMnumzana Pule Mabe.
We must just say to illegal immigrants, we can no longer guarantee their safety. The anger of our people has reached boiling points.
UMnumzana Mabe uthi ANC layo ayisela amandla okuvikela abaselizweni ngokungekho emthethweni ngoba izakhamiza kwele South Africa zithukuthele zaganunwabo ngamacala adalwa ngabanye abantu bokuza. Izolo nje lokhu izakhamiza ePietermaritzburg KwaZulu-Natal zingena emgwaqweni naleli dolobho ngobuningi zidudula bonke abantu bokuza abathengisayo zisithi abachaxe imchaqana yabo babuyele kubo. Ngesikhathi esethekelela ele South Africa amavikini asanda kwedlula, umphathi ntambo ubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Frederick Shava uthe uhulumende weZimbabwe uzilungiselele kwamukela labo abangasuke benelise ukuvuselela amaphemithi abo. Kodwa-ke le nkulumo elethe ntukuthelo kwabaningi besithi bebekhangele ukuthi uhulumende abancedise ukwengezelela isikhathi sala maphemithi hatsho ukuthi baye ekhaya belanda ubuyanga lohlupho. Ministry 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Amagqwetha alwela ilungelo loluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athi asesiya emthethandaba uyaphikisa isinqumo se-commission elawula ezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ZEC esokukhweza imbadalo yabafuna ukuncintisa kukhetho luka-2023. Amagqwetha la athi athethele linyathelo emele oseke wancintisa kukhetho lukamongameli uMnumzana Egypt Zinemunanja, umeli weHarare North uMnumzana Rusty Markham kanye lolwela amalungelo oluntu uMnumzana Thapiwa Nashe Chiriga. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi bafuna ukuya emthethandaba ukuze izeki yehlise imbadalo le kungakehluli insuku ezintathu. Izeki yazise ngolwesihlanu ukubana isikhuphule imali ezabhadalwa ngabancintisa kukhetho lukamongameli isuka kunkulungwane eyodwa yamadola emelika US$1,000 yaya kunkulungwane ezingamashumi amabili US$20,000. Abafuna ukuba ngamalunga edale lephalamende kuzamele bakhokhe inkulungwane eyodwa yamadola US$1,000 yona ekhuphuke isuka kumashumi amahlanu amadola US$50. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Ifi Lela Ncube.
Linyathelo iqonde kakhulu, asingakhohlwa ukuthi isisekelo sombuso iconstitution icacile ukuthi umuntu ofuna ukuba ngupresident kumele abe njani. Isho ukuthi kumele abe yisizalwane seZimbabwe ngokuzalwa, abe ngumuntu oleminyaka engamashumi amane kusiya phezulu. Ingasadingi okunye okuningi lokho kwezimali, kayitho ukuthi kababe ngabanothileyo abazaba ngo-president. Ngakho-ke lokho kufakwe yizeki sekuvimbela abantu ukuthi bakwazi ukuthi bancintise banyathisele ukuba ngumongameli welizwe njengalokho isekelo sombuso sibavumela.
Sibone isikhulumeli seZimbabwe Electoral Commission uJasper Mangwana uthi yena abakwenzileyo ekuqondile ngoba uthi nxa uzancintisa kukhetho kumele utshengise ukuzinikela ngokubhadala imali enengi ukuthi hayi ngempela uzimisele ukumela abantwana beZimbabwe ukuqhuba umsebenzi kaZulu alubana uthe wakhethwa.
Ufaka iqualification engekho kuconstitution engekho even kuelectoral act indlela engaqondanga leyo. Ama-regulations afakwa yizek kafanele angaphikisane nesisekelo sombuso iconstitution kumbe umthetho we-electoral act. Ngangabe kudingeka lezo zinto ezinjengalezo ezezimali esezicanjwa kumele kunyiwe ephalamende ibe yiyo etshaya umthetho oqondileyo ukuthi lokho kakwenziwe. Akuvunyelwe ukuthi izekhi yiyo esingathi yona hayi ngokubona kwethu kufanele ukuthi wenelise imali engidaka kumele kube umuntu wenelise imali nawezanele akukho ku-constitution ngabe sasikudinga thina abantu bezimbabwe esenza i-constitution thina esadala izekhi ngabe sakubhala njengoba singawubhalanga izekhi kayingakufaki ngokuba kayinamanti yokwenza khona lokho
ubona iluphatha njani lolu daba inkantolo
ngibona even umthetho wandaba wakithi ungakazi wasipha izinto eziphuma ngendlela efaneleyo angiboni ukuthi lokhu baza ukwehlile ukuthi bakubambe ngendlela efaneleyo kodwa-ke kasikwazi ukuthi bazaphuma lasithi isinqumo kodwa engingakusho yikuthi nxa ufunda isisekelo sombuso sezimbabwe ufunda i-electoral act kucacile kahle kamhlophe ukuthi abantu bamele babe lelungelo lokuncintisa
umnumzana efidlela ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe limuzwe exoxa lapho ecingweni lo ntungameli nkomo we-studio 7 ekobulawayo Lamhlanje izizalwane zeZimbabwe kanye labezombusazwe bebethe gwaqa enkonzweni yokukhumbula umoya umnumzana Gibson Sibanda lomkakhe unkosikazi Zodwa eyenzelwe eFidelity Building ku 5th Street kobulawayo. Lo mbuthano wesikhumbuzo uqoqwe ngabenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibheju likaZulu. Wanastasia Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Usibanda waba ngumsekeli womkhokheli webandla le-Movement for Democratic Change libunjwa ngomnyaka ka-1999. Wakhethwa ukuba lilunga ledale lephalamende wazophiwa isikhundla somphathintambo wezokukhumisana umlotha uhulumende womanyano. Iningi elingene inkonzo yokukhumbula umuyi bamchaze njengomuntu owayesebenzela isizwe esimanyeneyo. Ekhuluma kulinkonzo owasebenza lo Sibanda besasekubandla lezaphu laku-MDC, umnumzana Paul Thembanyathi umchaze njengomuntu owalisebenzela leli lizwe yena lemuli yakhe.
Balishiya abantu abo besiyalila. This thing is a man's about to allow them to be in a group. It's not enough just to say that in Simbulian do this and the other thing, important as it is, but if the rest of the society around you is in a bad shape, we are afraid now. We live for each other, we are to appeal to the creator.
Udokotela Thokozani Khuphe ongene inkonzo yalamuhla uchaze imisebenzi kamoyi wokusebenzela isizwe ngesikhathi kusachisa kakhulu.
Movement le khona kathesi kufanele bekwazi ukuthi khona ni movement ifoundation yangkhona yabuildwa ngo-1999 ngabo babu Gibson Sibanda. Yona le esikiyo yona kathesi. Yiyo i-movement yona le because isukusele ngikhona ngalo i-foundation yangkhona yikho liyibona i-strong. It is the same foundation yona leyana eyayiyakhwa ngubaba uSibanda ku-trade union eyakhwa ngubaba uSibanda esekwi-MDC. Yiyo i-foundation yona le yikho liyibona i-movement le esikiyona kathesi iyilokho eyikho khona kuyimisebenzi eyabo baba uGibson Sibanda. Kuqakathekile ukuthi lokho singathi.
Indodakazi kamoyi engene inkonzo yalamuhla uThandi Sibanda ubonye kakhulu ukukhunjulwa kukayise.
Thina sazalwa saba ngu-4 kodwa ngikhaya sakhula. Uthemba ngifirstborn yangikhaya sakhula simuthi ngubhuthemba. But obhuti babe baningi sakhula labo bhuti abaningi. Umama wayethanda ukuthi abantu bring people together. Umuntu kwakuthiwa kancitshwa ukudla, kancitshwa uphahla, kancitshwa imfundo. Isifundiso esasithiyelwa ngumambambo. Ubaba wasifundisa ubuntu belo mama. Yikho ngiyabonga. Ngiswele imlomo ezinkulungwane ukuthi ngibonge ngithini on behalf of uSibongile, uThandi, uMbuso, uZanele, abazukulu uAmkela loVuyo.
Ilunga lebandla lezaphu elingene inkonzo yokukhumbula uSibanda umnumzana Patton Keta uchaze ukuba imbali kamuyi yaqala kumalungelo ezisebenzi ilizwe lingakatholi uzibuse.
Uyuqatshela ufanisa kunazele ukuthi into le yakugibiswa ngesikutrade union ayiqalisanga namuhla. Ungakhangele into yama-trade union into esukela kubomasosha Ndlovu, esukela kubobhibhi Burombo, ogreyi umabhalane obhango, ubuya uzuzondlela uJoshua Nkomo, namhla futhi yibo bonke bona abantu kusimawa bonke bengena abantu besenze politics la namhla uGibson basuke kumare umwe trade unions bengena ku politics so esingakutsho lapha engibonayo mina ngokwami ukuthi izisebenzi ziqhathekile in any situation esifuna ukuthi siyenze ukuthi abantu baphumelele bephambili ngakho uGibson yena ngokwakhe njengoba nje abantu benazelela wayeqalisile into le eqalisa kuyo
olwela amalungelo oluntu umnumzana F Ncube usole ezombusazwe ezweni ethi ziyancindezela
ilanga lanamhlanje liqatheke kakhulu ngokuba sikhumbula umnumzana uGibson Sibanda owalwela idemokhrasi walwela amalungelo abantu walwela amalungelo ezisebenzi oze wadlula emhlabeni esebenzela abantu elwisa ukusela icorruption efuna iZimbabwe ibe iZimbabwe entsha eguqukileyo eyamukela bonke abantu esuthisa bonke abantu
umqoqo wenhlelo ku-ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi imisebenzi kamuyi uSibanda lokhe isaphila njalo bazahlala bemcabanga lomkakhe uMambambo.
Ilanga lanamhlanje libuhlungu ngobaba owasebenza elwela idemocracy, justice, iconstitutionalism wahamba okusalayo abantu sebesenza yonke nje into ongazibuza yona ukuthi ngiyokukhulula abantu kumbeni sebesenza iproject yokuzinotice. Kubuhlungu ngoba uSibanda wayelwela abantu ukuthi bethole impilo engcono lanamhlanje abakayitholi welolutantu bethole ijustice abantu bemathebeleleni balokhe bethenjiswa ukuthi udaba lombhuqazwe luzalungiswa lutho.
Umuyi uGibson Sibanda wazalwa ngoZibandlela 1 ngomnyaka 1944 wabhubha ngo-24 August 2010. Imbali yakhe iqale lapho elwela amalungelo ezisebenzi lakubandla likaZaphu esebenza kololiwe. Wasebenza lo muyi umnumzana Morgan Tsvangirai enhlanganisweni yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU okulapho okwakhokhelela ekubumbeni kwabo ibandla ele-MDC bemanyene lezifundi ezekolitshini le-University of Zimbabwe. Umkakhe uMambambo waba ngomunye wabesifazana ababotshwa nguhulumende weZimbabwe ngo-1980 njalo babedume ngokusebenzela isizwe. Unkosikazi zodwa yena ubhubhe ngomnyaka ka-2003 watshiya abantwana abathathu labazukulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku live talk lamhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ngokukhwezwa kwembadalo yokuncintisa kukhetho ngabe Zimbabwe Electoral Commission abe ZEC kukhetho loka 2023. Okwa manje kesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafichane.
Isigodlo sommeli weMelika eKiev kwele Ukraine sixwayise izizalwane zeMelika ukuthi ziphume ziphele kulelo lidle ngokuchecha. EleMelika likholwa ukuthi leRussia lilungiselela ukuhlasela indawo ezihlala abantu makaza. Kanye lezi zakhiwo zikahulumende wele Ukraine ensukwini ezilandelayo empini yalo yokuhlasela lelo lizwe esifikisa inyanga eziyisithupha yaqalayo. UDr. Anthony Fauci osele minyaka engamachumi athoba minwe mbili lanye 81 oyingcwethi elodumo kwezemikhuhlane ethelelwana lula waseMelika odume kakhulu ngesikhathi sokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 ubike ngomvulo ukubana useza kuya kumhlalaphansi kupension ekupheleni kwalo nyaka. Ingozi yempophoma zamanzi ahlasele idolobho le-Dallas esigabeni se-Texas khonapha eMelika ngomvulo ngemva kokuna kwezulu eliningi idale umonakalo omkhulu elikhukhule izindlu kanye lezimota eziphatha amandla zaleli dolobho zibika ukuba lingozi ichiye ibulele umuntu oyedwa ngemva kokukhukhulwa kwemota akade ekiyo ngamanzi. abe muli zabantu abafele udlayela oluqhamuke ngemva kokulwisana kwamapolisa labakade betshengisela bekhonona ngokukhuphuka kwentengo yokudla lempahla kwele Sierra Leone babikwa bebebonakala bezodinga izidumbu ezibhedlela. Amapolisa awesigodleni salelo lizwe iFreetown bathi kusese lezidumbu ezedlula amachumi amathathu ezilokhe zingakathathwa loba ukwazakala ukuthi ngobani. Amakhulu lamakhulu abasekeli bakamkhokheli webandla eliphikisayo eleUNITA Party lakweAngola babuthene emhlanganweni omkhulu werally begqoke ezibomvu lezimnyama betshengisa usekelo lwabo ku-Alberto Costa Jr. lebandla lakhe eleUNITA Party. Lumhlangano wenzelwe esigodlweni salelo lizwe iLuanda izolo ngaphambilini kokhetho olukhangelelwe ukwenziwa ngolwesithathu. Ibandla eleUNITA yilo elikhulu eliphikisana lelibusayo ele-MPLA Party eselibuse kulelo lizwe kusukisela ngabo-1970. Ibhanga elikhulu lomhlaba eliphathisa amazwe amaningi kwezentuthuko ele-World Bank libikwa lilobelane isivumelwano sokuphathisa ele-Mozambique esibiza izigidi ezingamakhulu amathathu zamadola eMelika, US$300 million. Leli nyathelo liveze ukubuyela kwele Mozambique kunhlelo zokuphathiswa yileli bhanga ngemva kokumiswa okweminyaka eyisithupha ngenxa yengxabangxoza yonkohlakalo eyaba khona ekubhadalweni kwesinye isikwelede.
Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi izakhamizi zakoBulawayo ziyakhonona ngokungcola kwedolobho leli elalisaziwa njengedolobho elihlanzeke ukwedlula amadolobho wonke aseZimbabwe. Inhlanganiso yeBupra ithi isola kakhulu iCouncil ekhona okwamanje ngoba isehluleka ukubutha izibi ngemfanelo njengokwakusenziwa kudala. Ithi kodwa lezakhamizi lazo zilomnando ukusebenza leCouncil ukubona kubana nxa imota ezithwala izibi zifika emalokishini zibe sezilungele ukubana izibi zibuthwe. UGaina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso le, uMnumzana Thembelani Dube.
Esikunanzelelayo njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association koBulawayo ukuthi izibi sezigcwele idolobho lonke, kakhulu esidikidikini sedolobho lakoBulawayo. Siyakhuthaza ke ukuthi laba abasebenzela edolobheni lakoBulawayo bananzelele isimo se-environment ukuthi kuqakathekile ukuthi laba abasebenzela khona kuhlale kuhlanzekile. Sibe sesikhuthaza njalo iBulawayo City Council ukuthi ikhweze amasokisi ngoba sibona ukuthi okwenza izibi zithi chithisake edolobheni lakoBulawayo yikuthi i-City Council mhlawumbe umsebenzi wayo kayiwenzi ngemfanelo.
Singathi kungani inhlanganiso yenu isola kumbe ichothoza iCouncil yakoBulawayo izakhamizi zonake?
Siyananzelela ukuthi izibi ziyabuthelelwa kuze kudlule amaviki, izibi ziyabuthelelwa emikotweni lokuthiwa ama-sanitary lanes, zigcwale zithi phamu. Kuthi-ke lapho abantu abasebenzela khona njengoba abantu basuswe egodwini babuthelelwa ezindaweni ezishiyetshiyeneyo, lakho kuyagcwala izibi khonaphana. Esikutshoyo-ke njengenhlanganiso yokuthi councillors le council management abakhweza amasokisi balungisa uBulawayo ngoba ngesikhathi kuseselabanye o-councillor labanye i-management sasingakuboni khona ngesikhathi sabo Middleton Union la ngesikhathi sabo Mike Ndubiwa idolobho kungcola kwalo kwakungekho njengakade. So siyakhuthaza ke uTown Clerk Christopher Dube lo mayor uSolomon Mgunu ukuthi bakhweza amasokisi balungisa uBulawayo.
Njengezakhamizi zakoBulawayo kuyini elifuna ukubona kusenzakala mayelana lohlupho lwezibi?
Thina-ke sikuproposa njengezakhamizi ukuthi iBulawayo City Council kayiphume lecebo lokuthi vele edolobheni kube khona ama refuse collection trucks lawana are dedicated to i-city center, kube ke yiwo lawo ma truck kumbe truck eyodwa ngezimbili insuku zonke, kungamelela ukuthi kuze kudlule amalanga njengemalokitini. So esikukhuthazayo ke ukuthi iBulawayo City Council kayiphume leqhinga elinjalo elizakwenza ukuthi i-city center ihlale ihlanzekile.
Izakhamizi zikhala ngokuthi le malokitini akusahlanzekanga, sokugcwela izibi lapho lifisa ukubona kusenzakalani
ke malokichini ikakhulu kuma Eastern Suburbs ama trucks la collectayo kawahambe ngezikhati langamalanga afaneleyo asifuni kuba le situation esithola kathesi ukuthi kuyahlala amaviki ezinye izindawo zeqiwe kungabuthwa ngizini sibese sikunanzela ukuthi emalokichini udubo lunganeno esikhatini esiningi ama truck lawane singathi ngama community based trucks aborder civil ngensuku lapho kumela bhode khona
lapha kukhanya lichothoza i-city council i-council yakobulawayo izakhamizi zona ke lazo kumele zibe lomlando wokubana zigcine idolobha lihlanzekile
kutaza njalo izakhamizi ezihlala emalokitshini ukuthi abantu bayekele ubuvila bavuke kuseselo sikhathi siyakwazi ukuthi ama-truck laqasa ukudlula ngabo half past six six o'clock ngombana asambeni siyefaka izibi phambi kwamagedi ethu izibi lezana zithwalwe ngama-truck lawo bumabhimu lawo kodwa abantu ke balomkhuba ukuthi bayeke la i-truck idlule kube sokusithi ngemva kwesikhatshana umuntu usezaboda siyalahla amaphampaze lahla amaphepha ilahla konke lalokhu yani siyakhuthaza ke ukuthi lathi siyizakhamisi lomlando i-city council layo lomlando esikhulumileyo
lo ke mnumzana Thembeli Hledube obekhuluma lo Gaina Gumede Saidi owe Studio 7 ekobulawayo ngocingo njengoba i-Studio 7 ingeyameli icele uGaina uphinde waxoxa lo mnumzana Charles Malaba umqondisi wohlangothi lwezempilakahle kukansili yedolobha lakobulawayo ngalolu daba
okuqala ukuze izibi zivuthwe ingasuku zonke kumbe ngamaviki wonke dingakala izimoto zokuthwala izibi ngakutshela ukuthi wakathesi ukuze ubulawayo senelise ukuthwala izibi ingasuku zonke maviki wonke indawo zonke emalokishini lasecity center esidikidikini sedolobho kufuneka ukuthi kusibe sile mota ezingu 25 nxa sile mota ezingu 25 ezithwala izibi singenelisa ukwenza lokho
okwakathesi lile
imota ezingayi but okwakathesi imota ezikhona zingu 12 and ezingu 12 sezindala laziyafa zilama breakdowns sisebenzisa okwesibili idolobho lathi silehlalile siyazi ukuthi kwakunjani industry yayisebenza abantu betshona industry abatshona ezindlini betshona ezindlini kwakulabantu abalutshwana abatshona edolobha kathesi akusela industry industry sengama streets akwabulawayo ama shops ngakhangela ukuthi nxa abantu besikhangela ukuthi asithi ama business angangabo wadinslay kungadinslay kunjengokuthi njengabo okay benjani anje yabona ukuthi space sakona singana si occupy i shop eyodwa i business eyodwa i rate of refuse generation izibi eziphuma ngayo ziya manage kodwa khangela kwa ward slide khona phana indawo yayi indawo eyi 1 sengama shops afika 50 endaweni eyi 1 asiye ward slide hamba kuma market khona hla kwakuyi shop umbe kwakuyi shadow shop sekuyi fruit and vegetable shop uhambe ka test uthola ukuthi shop eyi 1 sebe subdividele sekulabantu abangu 50 phakathi aba operator umlook stores i rate yezibi iphuma laphana kuyikuthi lokho khombisa umumo womnotho welizwe
manje njenge council liza kwenzani ukuthi libone ukuthi idolobha liqhubekela phambili lihlanzekile
ngingathi ukuthi ngiyabalekela ukuthi i responsibility nge kodwa umlando wezibi ungoweka city council ama isebenzi ungowami lami njengesihlalisa kobulawayo ongumlando wethu sonke esihlala kobulawayo abantu kathesi abalandaba singase sidinga amabhini okufakela izibi abantu bayalahla izibi hamba uyebona kugale endaweni zabo market i-vending ukuthi sinjani ethawo kathesi abantu balala ethawo ubusuku bonke uhamba ngo-3 zathola abantu bekhona bethengisa kwaphana kwenza idala izibi abantu sebelala ngapha ema-pavement hamba endaweni ezinjabo chicken abantu batshona bephakile bethengisa izimali bethengisa izigqoko bethengisani bethenga ukudla khona phana ema-shops lana belahlele ama-paper pass
lo ke bekungumnumzana Charles Malaba umqondisi wohlangothi lwezempilakahle kukhansili yakobulawayo ukuze silisigqibe ezaya namhlanje kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela sebeqalile ukulungiselela ukuphindela eZimbabwe abahlala kwele South Africa ngenxa yokwesabela impilo zabo labo abasebela ama-permit ohlelo lweZimbabwe exemption permit silugqiba ke lapha uhlelo lutshola lamhlanje olivalelisayo Praxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.